Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana okwe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa.
Ngosibangilize kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni ngala card engakwalify be-4G lezinto zakhe.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umntakamuyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo. Izakhamizi zasemzini oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana owe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa. Injongo yalumhlangano ngeyokulungiselela umhlangano omkhulu owe-COP 27 ozakwenzakala edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwele-Gibhithe nyanga ezayo, lapho kuyabe kuboniswana ngokuguquka kwesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni lo ozaqhutshwa mhla ka 6 kusiya ku 18 lwezi kuyabe kucutshungulwa lokuhlolisisa inguquko yesimo somkhathi emhlabeni jikelele i-climate change. Kuzakhangelwa njalo ukuthi leyo nguquko iphambanisa njani impilo zabantu emazweni awe-COMESA, lokuthi kudingwe indlela zokumelana lalolu dubo ikakhulu emsebenzini wezokulima ukuze kulinywe izilimo ezihambelana lomkhathi osuhlezi uguquka ungasazwisiseki. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritechs enyakatho yemaNdebeleni ochasisa ngenguquko yesimo somkhathi lomonwa odalwa yiyo.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikukhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo, kumbe kuze isikhathi somqando ngesikhathi okungamelanga kube kuqanda. Kube sokusithi izulu esilitholayo lina ngamandla, lilolaka, lilomoya, libe linengi ngesikhathi esifitshane okudala ukuthi kube lezimpokoma zamanzi. Sinanzelele njalo ukuthi isikhathi silezulu lokhe sifinyela lapho esasilamalanga mhlawumbe angaba likhulu la ngamashumi amabili, sithola ukuthi 320 days sokwehlile usufica mhlawumbe selisiba ngamalanga alikhulu lamahlanu 105 days. Isomiso phakathi kwesikhathi sokuna kwezulu siyakhula, sesivamile njalo silakho ukuthi sidonse amaviki amathathu amane, kwesinye isikhathi afike kwayisithupha, esikuthi ngama mid-season dry spells ngesilungu.
Kuphambanisa njani izilimo?
Lokhu kwenza izilimo zethu zingaze zavuthwa kuhle, kwenze singaze sathola amadlelo amahle alakho ukuthi agcine izifuyo zethu kuze kuyefika ukuphela komnyaka. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka, njalo la ngesikhathi sebusika sinanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kuyachisa kakhulu kumbe ngesikhathi sesingasakhangelelanga ukuthi kube kusaqanda uphonga uthutsha nje umqando uchaze emasimini kuze kuchaze lezilimo ezinjengabongqoloyi ezilinywe ebusika sikhangelela ukuthi zihambelana lo mqando. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka.
Manje senzeni-ke thina njengabantukazana?
Kuyadingeka ukuthi siqaphele, sikuzwisise, sibe lezindlela zokulima lokufuya ezinanzelela ukuthi izulu esilitholayo alisani ngendlela esasiyijayele. Kwesinye isikhathi lingabe lilokhu eliyinani elifananayo, kwehluke ukuthi ukuna kwalo line ngesikhathi esifitshane, kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa isilimo.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritech enyakatho yeMandebeleni esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Izakhamizi zasemangweni oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Lokhu kungemva kokuba unkosikazi Estina Swaba egcine ebelethela esambuzi ngoba abongi beklinika eGlenview Polyclinic bale ukumbelethisa besithi akaye esibhedlela seSali Mugabe. Lolu gwalo lusayinwe izakhamizi ezizinkulungwane ezedlula ezintathu. Ukungaphathwa kuhle ngabongi emaklinika yekhansili ludubo osolulesikhathi eside lusenzakala. Abongi kule iklinika bathi ngomthetho akumelanga babelethise umama oyabe esebeletha okwesihlanu. Umeya Mafume wamukele lesi sikhalazo wathi ihofisi yakhe izakhangelisisa lolu daba ngoba ekwazi ukuthi bakhona abanye abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi wabo. Uthe uyakwazi njalo ukuthi sokulokusilela kwabongi okudala ezinye zalezinhlupho.
Amanye amalunga ezapho athu nkomo wayengasilo lunga lehlanganiso le kodwa wadlaba umkhetha ngengqondo esebenza igama likayise uJoshua Mqabunga.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umntakamuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo. Abaphikisa ubukhokheli bakhe bathi wangena esihlalweni ngokungekho emthethweni ngakho kumele asuke ngoba akalaleli muntu njalo unguntando kayiphikiswa. Ngempela sonto amalunga aleli bandla aphambanise umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwe emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxakulula ukudlephana kwabo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Vanda. Sizalethulela lolu daba. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula emtshado lamapasipoti okwenziwe kungekho emthethweni labo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Baningi abakwamanye amazwe abathenga ukuswela incwadi zokuhlala kwele South Africa badinga imitshado ezakwenza bathole incwadi zokuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathane. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique. Your iris is like your fingerprint, it's yours and yours only.
Umnumzana Mzwaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lamafingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye ngoba uzathi ungena elizweni uhlolwe wona lawo amehlo akho bese kuqathaniswa ukuthi ahambisana yini loku passport yakho. Umtswaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa amapassport amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecaba ngenjalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lemfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizalo seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapassport izathinta kakhulu izalwa zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono ngathi simo sithanda kuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila. Ngoba ma wayekhuluma ukuqala ngicane mhlambe awuyazikhulumela kodwa sengiyezwa ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni special thinani base Zimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu. Ngoba ma ubuka kahle imtshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zeneza South Africa la ngezinye indlela mhlambe singazaziyo. Kodwa end of the day mhlambe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzile lapha South Africa unomsebenzi unezimali emabhenki. Mbono ngathi lapha kuzabheda lapha. Futhi mbono ngathi special abachata bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bama permits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane singamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwama permit kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa ama permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngokuhlangula umnyaka ozayo. Bazinkulungwane zesithupha beZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha amaphemithi e-ZEP. Iningi lalaba abalamaphemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu achiyeneyo ezalwanza kwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso echiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando okubathathela imisebenzi okudala amacala. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngimothuso Khumalo.
Sesibuyela njalo kudaba lwebandla lezaphu lapho amalunga aleli bandla aphambanise khona umhlangano kaNkomo uSibangilizwe Nkomo lenkokheli yakhe obusenziwa emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenza igama likayise omunye uJoshua Mqabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bubesi yena ekuzaphu National Executive Committee.
Usibangilizwe kasimfune ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakwalify be4G lezinto zakhe. Into futhi esuka imangalize kwasibangilizwe seyi-opposition president owezaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasoja lamapolice endlini yakhe yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise. So kathezi nabamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi iopposition kohulumende. So mina ngale indlela kuyangidoubtize ukuthi usibalize ukuthiwe opposition leader wezaphu president.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifuni lo SGU wakhe kabahambi ngoba abazanga ukakhi but bazodiliza. Thina sihlengoma ethi izaphu kwayisozibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayisozifika kuphume bona. Nguwanana. ufunza usibangilizwe into engekho usibangilizwe kazi lithu umntaka mlimo kazi lutho wehluleka lokukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhuluma uzalibingelele emangcwabeni asuka umakhulume kodwa ukathi u vice president ekhona manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani
omunye obebhikitsha ukuthi unkomo akhitshwe ngukosazana Gertrude Ncube odabuka esiqintini selupane
sathi sifike ekhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile ngabuza mina ukuthi kanti abantu laba bavela ngaphi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isifyona abantu abanabagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawane nzara tavira kare takagara panapa Ili vela ngapi bathi tatoro wakubhlula khona. Tina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga. Mina izapho irevive weyimi ibe ngingomunye wabantu abarevive izapho. Zapho.
Esabelene semathebeleni South bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele masi divided sizasebenza kanjani? Ma vele singazange sabambana vela kula lapho sizayo khona. Waye kanti kwehlulana kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho uma isehluleka uyayekela uma kukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphu yiphathi esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo la bantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje uma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangaphi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plan
Ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu lesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo kwaze kwangenela amapholisa umongameli waleli bandla mnumzana Sibangaliso unkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki le ephelileyo bese le mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi National Executive Council le National People's Council zilandelana amalanga ngilanga lokuqala ke sabona ke sekela abantu abazo bigicha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni hayi kwabanike lomsindo kwamfana emahofisini yethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa
Unkomo uthi sizazake ezidala udle phana kuleli bandla zisithi kana sikhathi eside kuzapho ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezapho ngakwenza kwabasobala ngakukhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izapho ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngiyibisele ebantwini kubanikazi. Yikho libone Mhla weKongolos siyakhetha kubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho
amanye amalunga alihlanganiswa waphanyeke udaba lo lemthethwandaba icela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezapho Udaba lokhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimele sithu 7 kobulawayo igabula mweza Jesus Banda
abalandela ezombusazwe labaphikisa uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa bathi kuyamangalisa ukuba idale le-cabinet lisekela ukuthi kuguqulwe ezinye iziqa ezingatsho lutho ezomthetho okhangelane lokuvota owe-Electoral Act. Uhulumende uthi kumele kube leziqondiso ezikubeka sobala ukuba abafisa ukuphuma ukhetho lokudinga amalunga edale le-parlamente lamakhansila bakwenze ngemfanelo ukuze iZimbabwe Electoral Commission ithole ithuba lokulungisa amaphepha amatsha okuvota ama ballot papers uhulumende uthi ufisa ukuba kwengezwe inani labesifazana labatsha edale leparlamente la kukhansili njalo abavotayo basebenzise izithupha lama passport kuphela ngosuku lokuvota abakubandla lezanu PF bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi kunengi okumele kuguqulwe obekumele kube ingxenye ye electoral amendment bill bathi kugoqela ukuvumela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuba bavote kukhetho lwelizwe bese emazweni athiyeneyo kulungiswe ugwalo lokuvota njalo kususwe abebandla abadlelana lohulumende emahofisini ekomishini ye-ZEC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF, lomnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela ezombusazwe. Uchuma usungula lingxoxo.
Kumele sesibancoma phela, hashi bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza. Konoko sokwenziwe okuhle asimumeni bese sikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukuthi by the end of the day sibe sesitholile kumbe sesi-achievile. Konoko siyabe sifuna ukuthi sibe realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesilawo lapha elizweni leZimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama, kodwa-ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho. Efana abana silwisana lakho, silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singafiki kulezi ezimayina.
Golidwezo lapha-ke ubaba Mlalazi uthi hhayi uhulumende lapho udlala ngengqondo zabantu.
Umfowethu Mlalazi, hhayi angimsoli la ukhuluma lapha amekhona, but njengoba ngitshilo mina akulo okunye okungabe kuqathe udlule okunye. Konke kuqakathekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungisiswa lokho sokulungisisiwe, asishayeni izandla sesikwazi ukuthi hhayi kushuna sokulandela okunye. Kuzalandelana kulandelana kuze kuphele, ngoba phela ayisiko ukuthi kona singakubamba konke ka-one case ukuqedi, akwenzakali khona kwani. Ngakho angiboni kona kukhona yini ubana sibe sikhala ngakho lokho sehluleka ubana sivume khona osokulungisiwe sikubongele, bese simelela-ke ubana okulandelayo nakunjani kuzabanjwa. So konke lokwana i-diaspora vote izabuya ngesikhathi esifaneleyo, kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo. Anjengoba ubona nje ukuthi kade sisukuma-sanction ithwele nzima, asikwazi ubana sibambe ngaphi sisike ngaphi, kuba nzima khona kubana sikubambisise kuhle.
Ye, siyakuzwa kholide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani, bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona, singakhangela i-diaspora vote, abantu abakudiaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho, yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile. Imuli eziningi zisurvive nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwi-Electoral Act yindaba ye-media, especially public media, yindaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngisho lezekhi iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni, ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo, bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
Golide,
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and izinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote. Anjengobana njengoba ngitshile ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics ethu asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzeni-full cooperation amanye amazwe lapho okulabanye abafowethu khona ngani. So kuzasebenzeka njani? Yikho ubona ulozen umongameli wethu eseqalise iprogramu yakhe leyana yokuthi let's re-engage lapho abesivele sizwanana labo, kodwa singasazwani labo and engage labo vele maybe esingazange sike sizwane labo, ukwenzela ukuthi bona sikwanise ukuthina at the end of the day sibe ngabanye, sibe yingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uChuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries. uyabezwa bethi uyenziwa kancane kancane, kanti wayisenza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso yezimota ezezana phepha ezidingiweyo ezintsha. Babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu, kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner bachaya abantu benzeni ayatholakala. Kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi, lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume.
Yes, njengazani uJuma ufuna nje imzuzwana.
Lokho asekhuluma okwamakhampeni vele nxalilibandla kumele hlale lulungiselele ukukhampeyina. Asik ukuthi ndoda kona siyabe sijunyiwe ani siyakwazi sonke vele ukona ama-elections abuya ngo-2023. So nxalilibandla elile structure elikwazi ukuthi lenzani kuyabe lulungiselele ophela.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZanu PF, lo mnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ibandla leZanu PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo ensiza lapho kulokhetho khona linyanga. Umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni phambilini kwalolu khetho mhlaka 22 kuyona linyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZanu PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu ku-22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, sizame ukukhuluma lebandla labebandla leZanu PF kulumango kodwa kwehlula. Ilunga lebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule uphendule umsekeli wezikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukutshiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi. Umafa uthi amalunga ebandla leZanu PF alosiko lokusekela umongameli lalapho esehluleka ukubusa. Ugawule usithumele impendulo yakhe ngalokhu.
Ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti, kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo, ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibeth Msengezi. Kanti yena ungena njani Mafa endaweni kaSibeth Msengezi? USibeth Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke. Akuyini okumangalisayo ngoSibeth Msengezi? Msengezi lowo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini? Yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo? Kume njalo anjeabona into ezazikhulunywa ngabolinda Masarira, yizo zena ezezikhona ukuthi babe trainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe iZanu PF yekwenzayo. Kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda Masarira ukuthi babehamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise iZanu PF. Into esiyaziyo la kade sakuphelanga kukhona, and kade sibaloku bekwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazana ezathi sizibona khonokwade kuthiwa yeye umuntu sethethwe lapha sekidnetshiwe laphana kwanjanjani besenza.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZanu PF. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela inhlelo zokuzinakekela ezenziwa ngabesifazana kumabhizimusi kanye lemisebenzi yezandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.